Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazo omuhle ngolwesihlanu mhla ka 19 kuNcwabakazi 2023. Igama lami ngontungamili nkomo. Embabeni zethu lamhlanje.
SADC urges all registered voters exercise their civic and political rights by going out to vote on the 23rd of August to ensure that these elections are conducted in a peaceful, free, fair, transparent and credible manner.
Abazihlola ukhetho bevela kunhlanganiso ezichiyeneyo ezifana leSADC kanye leCommonwealth asebefikile eZimbabwe bathi balethemba lokuba ukhetho luzaqhutshwa ngokukhululekileyo.
Hayi kubi lokho okwenzakaleyo, kutshengisela ukuthi khona kulento abazama ukuthi bayifihle, and kuningi abazama ukuthi bekufihle.
Intathelizindaba ze Studio 7 ebeziqoqa ukuyasebenzela eZimbabwe ngesikhathi sokhetho zisuka ngapha eWashington DC zincitshwe imvumo nguhulumende weZimbabwe, okuyinto esolwe kakhulu ngumqondisi weVoice of America uYolanda Lopez. Abancintisa kukhetho lamakhansila eGwanda bathi bazasebenza gadalala ukuthuthukisa leli dolobho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abazihlola ukhetho leZimbabwe oluzaqhutshwa ngolwesithathu ngeviki ezayo abavela kunhlanganiso ezichiyeneyo ezifana leSADC leCommonwealth asebefike elizweni bathi bazasebenza bengathathi hlangothi, kanti njalo bathi bakhangelele ukuthi lolu khetho luqhutshwe ngendlela esutisayo njalo ekhululekileyo. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
SADC urges all registered voters exercise their civic and political rights by going out to vote on the 23rd of August to ensure that these elections are conducted in a peaceful, free, fair, transparent and credible manner.
Emhlanganweni wabo wakuqala lentathele izindaba owenzelwe eHarare namhlanje, amalunga amaqula weSADC leCommonwealth vakhuthazele eZimbabwe ukuba lilandele imithetho lokulondoloza ilungelo loluntu ngesikhathi ukhetho luqhutshwa ngeviki ezayo. Iqula leCommonwealth libunjwa ngabalitshumi lane 14 abazahlola ukhetho kuleli, njalo lithi abantu laba bagoqela ingcitshi kwezomthetho ezokhetho ezamalungelo loluntu lezokwethula kwemibiko. Ekhuluma kulomhlangano unkosikazi Amina Mohammed okhokhela iqula leCommonwealth uthi balethemba lokuba eZimbabwe lizaqhuba ukhetho ngendlela ekhululekileyo.
From the 21st of August we will deploy observers across various parts.
Ngesikhathi sisenza umsebenzi wethu sizathuma abazakhangela ukhetho endaweni ezehlukeneyo zeZimbabwe ngesikhathi kuvotwa lalapho kubalwa amavoti.
Unkosikazi Mohammed uthi bazahlangana labenhlanganiso ezizimeleyo abamabandla ezombusazwe lawokholo abazomvikela loZulu jikelele besizwa ukuba isimo sokhetho siminjani elizweni. Uthe iqula lakhe lizathumela amalunga alo endaweni ezehlukeneyo zelizwe mhlaka 21 ngomvulo ukuze zitsho ukuba umumo wokhetho uminjani elizweni. Okhokhela iqula leSADC umnumzana Nevas Mumba uthi balesiqiniseko sokuba eZimbabwe lizaqhuba ukhetho olunokuthula njalo oluhlonipha amalungelo oluntu.
SADC urges all registered voters
I-SADC ikhuthaza uzulu wonke obhalise ukuvota ukuba yenze okuselungeni labo ngokuyavota mhlaka 23 Ncwabakazi. Sifisa ukuba ukhetho lolu lwenziwe ngendlela lokuthula njalo ekhululekileyo.
Ingcitshi ecubungula ezombusazo uMnumzana Thethi Ncube uthi kuqakathekile kakhulu ukuba ukhetho luhlolwe ngabantu baphandle.
Uhulumende ophila kuhle lamanye amazwe ngukhulumende ophila kuhle lamanye ezinye nje inhlanganiso emhlabeni wonke jikelele. Ayisiwo wonke amazwe avumela amaqembu wonke nje ukuthi apho ngukubuya azohlolisisa ukhetho. Kodwa iZimbabwe ngayikhangela lilizwe eselivulile nje lathi hayi thina asilakho esingakufihla.
Kodwa enye ingcitshi ecubungeleza umbusazo uMnumzana Elisha Gumbo uthi kuqakathekile ukuba eZimbabwe lilandele umthetho ngesikhathi kuqhushwa ukhetho.
So lokhu kuqakathekile kwenzela ukuthi bebone iqiniso ukuthi lime njani.
I-SADC ithi layo kayisoze ithathe icele, isithi ilethemba ukuba uzulu weZimbabwe uzazikhethela inkokheli ayithandayo ngokhetho lwangolwesithathu weviki ezayo. Ukuza kwi-Commonwealth kuleli ngokwesibili selokhu eZimbabwe laphumayo kulumanyano wamazwe ake wabuswa ngeleBrithani ngomnyaka ka-2003. Amaqula omabili athi aza kwethula imibiko yawo ngesimo sokhetho eZimbabwe ngemva kokhetho mhlaka 29 Ncwabakazi. Imizamo yeStudio 7 yokuzwa imbono kahulumende ngokukhulunywa yila maqula awe-SADC le-Commonwealth yehlule njengoba umphathintambo wezokwethula kwemibiko uNkosikazi Monica Mthwangwa kanye lonobhala omkhulu ogatsha lwakhe uMnumzana Nick Mangwana bebengadobhi incingo zabo zikamakhalekhukhwini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Intatheli zindaba zeStudio 7 ezimbili ebeziqoqa ukuya eZimbabwe zisuka ngapha eWashington DC ukuyasebenzela khonale ngesikhathi sokhetho zincitshwe imvumo nguhulumende weZimbabwe, okuyinto engaphathanga kuhle iziphathamandla zomsakazo weVoice of America. I-Studio 7 yakhweza amaphepha ayo kugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko. Icelela intatheli zindaba lezi imvumo, kodwa iziphathamandla zalolu gatsha zaphendula zisithi zisala futhi zingaphi isizathu. Le into esolwe kakhulu ngumqondisi womsakazo weVoice of America, uNkosikazi Yolanda Lopez. Yena othe bakhathazekile kakhulu ngokwaliswa kwentatheli lezi ukuya eZimbabwe, esithi uhulumende kumele avumele intatheli zindaba ezifuna ukuyabhala ngezokhetho ukuthi zingene elizweni futhi zisebenze zikhululekile. Kulezinye njalo intatheli zindaba ezisebenzela amaphepha lemisakazo yaphandle kwelizwe eyamazwe angentshonalanga ezaliswe ukungena eZimbabwe. Intatheli yakwele South Africa esisebenzela inhlanganiso ezimeleyo uChris Maroleng ofike eZimbabwe ngolwesibili laye labanye abathathu belanda ukhetho badudulwe nguhulumende baxotshwa izolo. Umqondisi wenhlanganiso yabahleli eZimbabwe National Editors Forum, uMnumzana Njabulo Ncube, uswele kakhulu uhulumende weZimbabwe ngokuvimba intatheli zindaba.
Hayi, kubi lokho okwenzakaleyo. Utshengisela ukuthi khona kule nto abazama ukuthi bayifihle, and kuningi abazama ukuthi bekufihle. Kulo muntu obuleweyo eGrandview, kubantu batshaywa emakhaya, batshaywa abantu ngoba eMashonaland undoda lo omncane sengenile, ungenile emakhaya, ungenile not only eMashonaland, ungenile lemathebeleleni, uhambe ePlumpy yabantu khona. So bayasaba, abasabi.
UChris Maroleng uxotshiwe eZimbabwe izolo, njalo ngokutsho kwakhe uthi kaphiwanga sizathu. Lokho ukubona njani?
Lokho vele sikubonile ukuthi khona uza kwenzakala, ngoba hathi ubonile ukuthi babise abantu babo ama-journalist abathethe eSouth Africa, abanye bangikhona abangasebenziyo vele kumidiya esibaziyo, sizithulele bebezama ukuthi bencedise ibandla leli uthi uthe khona eZimbabwe kulungile, kodwa kulunganga. So Chris was just chased away from Zimbabwe because they don't want to be born with the Zagala. Kates in Kurumanginje, except in Dura, Gulogutula, but Bonaban Becozes.
Ngokwenzakalayo uhulumende weZimbabwe uthi unguhulumende omutsha iNew Republic njalo uthi hayi usetshintshile izenzo usebusa kuhle ngokwenzakalayo lokho singathi yebo lo nguhulumende ohamba ngonyawo oluqondileyo yini
hayi uhamba ngewrong futhi na wazi galibhora yabukwazi umuntu utshaye libhora phezu kwegeti hayi engikubona ngiphansi lapha asiko lokho Ama totala wa tinga asaba, asaba kuda kuka. Iko je, vengafumiru kama chana lichi agene, Zimbabwe. Mubababu unu uti, akusebenze gira pa, ifri envi eleki nizikosa. Nakate sengenile, pindura ma polisa, akse kwele sujin, apagile, akwele akse zipansi lapa nyabona.
Umnumzana Njabulo Ncube ngumqondisi wenhlanganiso emela abahleli iZimbabwe National Editors Forum. Ezinye intatheli zomsakazo weStudio 7 ezivele zisebenzela eZimbabwe zona zitholile imvuma yokuloba ngokhetho. Abafuna ukuhlola ukhetho abayizizalwane zeZimbabwe. Abafana legqwetha umnumzana Musa Kika labo bancitshiwe imvumo nguhulumende. Umnumzana Kika utshelwe ukuthi uncitshwe imvumo ngezizathu eziphathelane lokuvikelwa kwelizwe. Ibandla le-TCCC lithi ukhetho oluzaqhutshwa ngolwesithathu ngeviki ezayo alusoze lube ngolulukhululekileyo ngenxa yezehlakalo zodlakela kanye lokwethuselwa okuqondiswe kuleli bandla. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxelo msekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa.
Agusi thandabuzi tungobani eGlenview lapho kwabulawa khona umfowethu omunye wama champions abantu bezani babekhanya kuma video bekhupha bedabula ama poster ethu sesibamva abantu abaningi sibahambise emapoliseni sisithi nampa sibabambe mangqamu bedabula ama poster ethu amapolisa izandla zabo zibotshiwe bathi abakungeneli ngoba ngokwepolitiki. Kodwa ngemva kwalokho kulabanye bethu ababanjwa kwathiwa banjwe bedabula amaposta bathonisisiwe basejeli kulokho kule selective application of the law. Akuncedisi ukuthi sithi ngobani yizanu PF. Kulabantu befazi sebebonile ukuthi sebe dliwe i-TCCC sebedliwe umongameli wethu ubaba Advocate Chamisa akusibisele muva lokhu kusipha isimpathy abantu sebekhalela thina ngenxa yokuthi bayabona bayasihlukumeza alabo ebengalandaba lathi sebesithe sebezasivuthela uNkulunkulu uyasebenza phela. Sile ama-billboard indawo eziningi bayabhala bafike bathele umlaza bathele i-oil bathele i-petrol baze batshise ngomlilo. Silabantu asebefile ababulawayo kodwa amapolisa aphongukhangela nje. Silabantu abatshayiwayo amapolisa aphongukhangela nje. Sokuphongufanana lama high court lezeki kwinto ndawonye. Sila mapolisa esiwaziyo ababangala khona ukuthi nangu uminister ufuna ukuthi ngingabophilo umuntu sikhathe sikazakala ukuthi ungabe bayamtshintsha sihambe silabo umthodi abachaya abadubula abantu emoyeni befuna ubadubula lanamhla icala livuliwe abalandelwa.
Umnumzana Felix Magalela Mafa ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-TCCC. Kodwa umnumzana Joseph Chuma owebandla lezanu PF yena uthi akuladlakela elizweni futhi uthi amalunga e-TCCC yiwo alwisana wodwa.
ngike ngabhodabhoda endaweni zasendlube lelo bengula ngale ngihlangane sibili labe ZANU-PF befaka ama-posters abo, ngabona be-TCC labo befaka ama-posters abo, ngabona lalabo abakhokhelwa ngumama uValerio I think nxa ngaphambanisanga labo bebele convoy yabo bendawonye nje bephambana abantu behamba bezenzela nje imisebenzi yabo yokukhankasa. Thina njengeZANU-PF umongameli wethu labasekeli bakhe bonke ubaba uChiwenga nobaba Muhadi lo-chairman wethu umama uMchinguri kubuye even lo secretary general waba uOben Bofu bonke former presidium they have been very clear ubana asifuni udlwangudlwangu. Umuntu ozatholakala esenza udlwangudlwangu uzathwala isiphambano sakhe yedwa, ngoba thina njengeZANU-PF siyakwazi ubana sizanqoba njalo sifuna ukunqoba kuhle lokho abakuthi free and fair. Ngakho asifuni ukuphanjaniswa ibudlwangudlwangu obungenziwa ngamalunga ethu, kodwa sesibabonele amalunga aweTCC bayalwa bodwa. Kathesi kule video ekhona esekuletayo ngibonile ngale enkulumane ngale kulo sisi wethu uSoneni elobhudu wethu uOstalos bonke bengamalunga aweTCC kodwa bafake amabizo bechiyene khona phana bayalwa bodwa kukhulunywa kubi baze bafika phambi kwendlu ekaSoneni bayenza ama-demonstrations khona phana. So nxa even sokutshiswana lama billboards kukhitshwa lani bengafuni ubana bekhombele kithi thina ngapha iZANU-PF asikho khona ngale thina, ngoba abantu abona bathi khona kulamanye ama-candidates afakwe umthungameli wabo uChamisa kodwa kulamanye ama-candidates afunwa ngabantu bona ngokwabo.
Kuke kwaba lezehlakalo yini kubandla leZANU-PF lapha abangathi labo bebedatshulelwa amaphepha abo okukhankasa amapholisa aphatha wonke amabandla ngokufanayo yini?
Manenge ama-posters ethu asedatshuliwe edatshulwa ngabantu bona labo abe-TCC labanye abantu. Ngiyabona kumbe mhlawumbe nxa ulandelela ama-videos ku-social media isisebenzise chikenini yabona kwakuseke eChegudu nxa ngaphamanzi esadabula ama-posters ethu senza loku naloku.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga leZANU-PF Central Committee ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Abazancintisa ukhetho lwamakhansila eGwanda oluza kwenziwa ngeviki ezayo bathi bazasebenza gadalala ukuthuthukisa idolobho leli nxa bengavotelwa. Ngasikhathi sinye izakhamizi lazo ziveza lokho ezifisa kwenziwe ilabo abazanqoba. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abenelise ukubhalisa ukuthi bancintise ukhetho lwamakhansili eGwanda bathi kunenge okusamele kwenziwe kuleli dolobho okubhalisa uqeda odubo lwamanzi, ukuzwelakala kwamagezi kwamanye amalokithi kanye lokusilela kwezikolo zikamasipala. Umnumzana Ngabuto Mpofu webandla leMthwakazi Republic Party ozancintisa kuward 5 eGwanda uthi zinenge indubo ababhekane lazo ikakhulu elokitshini leSpiscop North.
Amanzi abo kamiswa ngendlela enhle nxa kukhangelwa ukuthi kumele babhadale ngayiphi indlela. La engihlala khona ungakhangela kakhulu imigwaqo yakhona ifuna amabridge, umansipala wayiyenza kazange afake amabridge. Indawo yethu yayela amagetsi, sasesikhangelele sathembela emasoleni, lokhu nge amasela asuka azenzela santando kukho injolo yedwa abotshwayo.
Umnumzana Edgar Ncube oncintisa imele ibandla le-Citizens Coalition for Change ward 6 eGwanda uthi uzalwisa ukuthi kwakhiwe isikolo sikamasipala ukuze abafundi bengahambi imango emide besiyadinga imfundo.
Ngoba nanzela ukuthi akula sikolo kuward 6, izikolo ezikhona zikwamanye ama-wards njalo futhi zingama-private aso sikolo se-council. So ngifisa ukuthi at least i-council inakekele ukuthi icabangele abahlali bakaward 6 labo bathole isikolo.
Umnumzana Canisius Nkala webandla leZaphu laye ozancintisa kuward 6 uthi kunenge okumele kwenziwe umasipala weGwanda.
Sibe lendlela ezokureyiza i-revenue ngoba khathesi silohlupho lokuthi uzuthole izisebenzi zikamanisipala zihlala zingaholanga ngoba asilandlela zokureyiza i-revenue. Instead of ku-enforce imithi ama-bylaws but sibe creative in making sure ukuthi kube khona indlela ezokuthi zisize abantu bathole imisebenzi, zi-attract abantu abazabuya bezokuzoba lama-firm.
Omnomzana Thulani Moyo ebandla leZANU-PF owakhethwe ngancintiswanga ku-Ward 2 uthi yena uzaliswa ukusebenzela izakhamizi zonke zedolobha leGwanda kungakhathalekile ukuthi ngabe bandla liphi lezombusazwe.
I just pray ukuthi ungabe labantu umuntu ozangena echamber sokuthi mine wadini yami mine wadini yami akumelanga kumele ukukhulumele iGwanda nxa sise council sikhulumele iGwanda ngibumele ngibe kwazi ama issues affecting abantu besipiscop ngibe kwazi ukuthi ama issues affecting abantu beGarikai asiphiwa ngokufana nayo yes asidonse ukufana nayo yes asoze sidonse futhi ukufana nayo yes but umbono ingafanana.
Izakhamizi zeGwanda zona zithi zifuna amakhansila azasebenzela uZulu eGwanda ngokuzinikela okukhulu. Lokho kufakazwe nguNkosazana Lungile Masuku.
Kube ngama-councillors asebenzisana labantu, kube ngama-councillors angela corruption, kube ngama-councillors alalela okukhulunywa izakhamizi kumbe ngithi abahlali bendawo, kube ngama-councillors athatha imbono ephuma kuzakhamizi isebenzise ekwakheni iGwanda ukuthi nxa besebenza bakwazi ukuthi bathunywe yithi thina njengabahlali beGwanda abazifakanga ekhansilini.
Okwamanje umasipala weGwanda ubhekane lodubo lwezikwelede, ukusilela kwamanzi, ungatholwa kweziwe ngesikhathi kanye lokwehluleka ukubhadala izisebenzi zakhe ngesikhathi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Amabandla ezombusazwe ayaphithizela egcwala ndawana yonke ekhankasela ukhetho oluza kwenziwa ngeviki ezayo ngolwesithathu. I-Studio 7 iqhubekela phambili isizwa uZulu ohlala esigabeni ezichiyeneyo ukuthi ukhala ngani njalo ufuna ukuthi enzelweni. Asizweni ukuthi intatheli ye-Studio 7 u-Ezra Chisa Spanda uvakatshele ngaphi.
Iphelandaba athabalela isigaba esitsha esadwetshwa imingcele emitsha yikomishini ebona ukhetho e-Zimbabwe Electoral Commission. Kulesigaba iningi labantu likhala ngokuswelakala kwemisebenzi. UNkosazana Shila Nongo ngesinye isakhamizi sale indawo yena-ke uchazisa ukuthi ufuna ummeli onjani.
Emphila usimela ukuthi silathi sithole umsebenzi sikwanise ukugcina abantwana lapho. Since emgwakweni lathi singavunyela ukuthengisa sidingisa khonapho kungekho emthwetheni.
UCharles Ncube ohlala eJabalala uthi ufuna u-MPO ozasebenza labantu enhlelweni zokuziphilisa.
Khangela ukuthi umuntu ozangena abe ngumuntu olosizo phakathi kwesigaba sethu lathi sithuthuke sibe ngabantu. Sicela lathi ukuthi sibe lama-project.
Bukanti uNkosazana Phesha Zinkomo wesizinda uthi wabhalisa ukuvota kodwa uzwa edakeka ngokhetho.
Hayi mina ukuvota ngizavota ngaregister sibili kodwa ngiyadonja ngoba ngaze ngivote akulanto ezotshintsha nje sihlala sivote iminyaka le minyaka akulanto etshintshayo.
Amazi kamankomo wagcizelwa uNkosazana Sakile Ncube ohlala ephelandaba.
Hayi thina sikhathele siregistile sibili kodwa sizwa siphela amandla nje ukuthi siyevota ngoba loba singaze sivota akulanto etshintshayo.
Ozamela ibandla leZANU-PF kulindawo uNkosazana Sicilia Melody Verenga uthi abantu abavotela inguquko bazame ibandla lakhe ukuze izinto zilunge kobulawayo.
Abantu bephelanda bachabalala vukani for 23 years i-opposition ibusa kobulawayo sihamba zisiyabavotela ngoba besitshela nge-change. Khangelani kobulawayo akula change abayilethayo likhangele nasephathini yabo kuyaliwa.
Abancintisa bemele ibandla le-TPC ababili double candidate kulomsekelo wesikhulumelisa leli bandla uGift Osalo Siziba ongiye ofunwa libandla lelo loNkosazana Soneni Moyo. Umamoyo uthi ungumuntu woqotho.
Ngithembisa ukuba ngummeli oza kumela isigaba ngobuqotho ePhalamenti. Ngilomthetho oqotho ozancedisa ulutsha labesifazane. Ngizakhuthala ngilethe intuthuko ebantwini ukusiza abantu abadala.
Ukanti uGift Osalo Siziba uthi uzabisa intuthuko kulindawo.
Labo kuqala ikulungisa ke ukubana siphushe indaba ye-development. Uthuthukisa indawo yakithi ungakhangela kathesi abantu abaningi imigwaqo ke kayi lezi gamba emaningi lama-potholu. Kufanele kulungisiswe indaba yemigwaqo into eqakathekile development lokuthuthukisa ke indawo zakithi.
Bakhuluma bedle phana ngemilomo abasekeli balaba abancintisayo kulindawo. Abanye bathi ukuba le double candidate abamela i-TPC kuze leZANU-PF ithathe isigaba sephelandaba Tshabalala kukhetho lukamhla 23 Ncwabakazi. Ngiyimele e-Studio 7 ngapha ngaseTshabalala igama langu ezo Jesus Banda.
Was a Friday, my darling. Was a Friday.
Kuwoza Friday namhlanje sihamba lomculi kamasikandi osibiza ngokuthi likhohlo likamandlovu incangebomvu. Yena usethule idlalade elitsha elilesihloko esithi umthakathi.
Kamalami elanga ngikela lokuzala e-40 LP Chuma ngizalwa omalindi nduna yami ngumsigana emculweni ngifike 2017 akalo release 2019 insizo ezingisizile nsizo kakhulu ngisizo yasekheza bathi udlamuva ngingobeza ngakwazulu emtubatuba ekunjaneni nenkunzi emnyama mfokamdluli nodiliza nodiliza mfokangweni nguda ngichazela ikhulu ungazanisa ney'nsizo nje ezingangibhokophelisa phambili.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Inombolo ezithi zona 073 56 544 59. Zenzi number zasegoli kakhulu. Ku-TikTok inqele likaselo 1, ku-Facebook inqele likaselo ELPT noma inqele likaselo Njebomo ngitholakala lapho.
Ubashiyela waphi amazwi abalandeli?
Abalandeli amazwi engabashiyela wona Mr. Nkomo ngathi mina kubo ngesithengi ngendlela esemthethweni njengami mhlawumbe umsebenzi omutholakala kimi nokuxhumana nabantu engisebenzisana nabo abafana no-DM nobani bani, kodwa kakhulu kakhulu umsebenzi otholakala kimi sengikhipha inombolo zazo okungezami.
Suka wensizwa likhohlo likamandlovu incangebomvu insizwa ihlabela ke kamnandi lapho isigqibela uhlelo lwethu. Likhumbule luyalandela uhlelo lwe Live Talker lapho esixoxa khona ngokhetho. Sikhangele ebezihamba phambili. Intatheli zindaba ze-Studio 7 ebeziqoqa ukuyasebenzela eZimbabwe zisuka ngapha eWashington ngesikhathi sokhetho zincitshwe imvuma nguhulumende weZimbabwe, okuyinto esolwe ngumqondisi weVoice of America uYolanda Lopez. Abazehlola ukhetho leZimbabwe bevela kunhlanganiso ezitshiyeneyo ezifana le-SADC le-Commonwealth asebefikile eZimbabwe bathi bakhangelele ukuba ukhetho luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo njalo esuthisayo. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.